njaba sitshele zona siyazazi bese vele bahlala aziyenzi mehluko kuloko kukhona vele kuground. Siqala sihlangana lawo amajahara sekukabile sahlangana lawo mhlaka 23 December sasithembisa ukuthi by end of the 50th season which ukuthi khonapho kuzola nje inew year kwakufanele kushiye la ma-cues kungasila. Sazohlangana la mhlaka 7 March wasitshela njalo ukuthi hayi by end of March kwebe kungasila ama-fuel cues kodwa kuloku siba worse and worse asiboni kulo mehluko. Now sesikhuluma labo namuhla bona bathi ifuel ikhona bahlala besithi ifuel ikhona namhlaka tokutsha sitshele khona ukuthi i-problem ukuthi kule problem ye-communication ya abantu sebesenza i-panic buying ngoba bezwa ngathi kumbe babona ngathi ifuel izakhwela intengo so yikho sebesengathi wonke umuntu usethenga but wonke umuntu okuground olemoti yakwazi ukuthi noma nje kungela panic buying leyo ayijovele abantu bengasela fuel wonke umuntu usehamba ku-empty tank akusela lutho.
Kuyini selikukhangelele okungayenza uhlupho lolu lube
ngaki? Angithi bathe wona kade sibabhadala imali ekwana 1 month akufanela kushuti ifiri ukhuluma kakumangulo uthe usenza ama-letters of credit akwanisa ukuthenga ifiri engasenelisa kuse okwamaviki amathathu alandelayo. Sesizabona nje kumaviki lawa amathathu alandelayo ukuthi kuzaba lo mehluko yini ngoba utheni siqalisa ukubhadala kusukela last week kodwa ngokwazi since last week was kwamila babo bonke abalezi muntu akukabi lo mehluko. Asazi kumbe ngeqiniso ngoba ngasitshintshanga lawa ma-letter of credit kodwa ukhulume inombolo ezikwanisa ukuthi uthe uthi yena ubhadale 153 million which is quite enough ukuthi ube le fuel eningi ezajova phose amaviki amadata alandelayo. So asikaboni mehluko thina ku-ground ethi kufuna soma-credit note ethi kufuna ukuba kwi-fuel abantu benzuza i-fuel bengelayini bengalayini.
Yiwaphi amacebo elimtshele wona umnumzana Chasi nomnumzana Mamuthi?
Okokuqala besibuza ukuthi kathi kubangelwa yini ukuthi likhuluma izinto ezishiyane lalokhu okwenzakalayo ku-ground. Sambuza njalo futhi kathi kungani vele lokhu lithengisa i-fuel ngamabhondi nothi naliyithenga nge-foreign currency. Sambuza njalo ukuthi kathi sibona amagaraji amanye adengisa i-fuel nge-foreign currency abanye abavunyelwa. Kubangelwa yini khonokho? So yimbuzo esimbuze yona ukhanya la impendulo sithi hayi khona ezadingisisa akakabi kwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo kahle kahle and ububi wakhona ukuthi i-minister layo umuntu osesemutsha ngithemba layo esadingisa ukuthi ezwa ukuthi ku-ground kumi njani.
Lanxa selikhulume lo mnumzana Mangudi alo mnumzana Chasi lokhu kungathembisi ukuthi isimo lesi sizaba ngcono sokuswelakala kwamafutha.
Singazi kwabanye bami but ngokubone ngikubonileyo abantu bebuza imibuzo bekukhanya sekwala ukuthi akula muntu osuthisekayo. Hayi khona sizahlala senza ama-deliberations sibuzane ukuthi madoda libone njani but ngokukhuluma la ngemibuzo engiyibonileyo kuyakhanya ukuthi amabandi amalunga ephalamende awasuthiseki incazelo kade ziniwa amajaha. Kungani? Ngoba zibona ukuthi abala ncazelo esitshengisa ukuthi kahle kahle kuzoba le fuel izakwanela abantu bengasangeni kuma-cues.
Sikhuluma nje wona umumo wamafutha lawo efuel usunjani kanye lo wamagetsi.
Kathesi sokuwesi sokudlulisa amalawulo ngoba ngiyakutshela ukuthi kulezi suku kade zisedlula ukwanisa ukuthi ulayini yephela uselayinini. Kathesi akusela la malayini ngoba umuntu wonke esefuna ifuel. Sephonge ukuba kuyagcwala umgwaqo wokuthi vele ungasalayineyi wonke umuntu ezefuna ukuba yinumber one kumbe ebe ne-chance yokutola ekwazi ukuthi akusele yini i-chance engayithola khona. Amalayini kathesi asakwaniseki ukuthi abantu behlale bezinze elayinini abasela patience abantu.